Kanaka.
So we see card descend about VOA in Debele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 30 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu izolo laya kumakhulu amabili alamatshumi amathathu lanhlanu 235. Kulowesilisa otshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo. I-World Food Program ithi yamukele i-$5.7 million eyokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamakhulu amabili alamatshumi amathathu lanhlanu 235 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kuloyedwa obulawe yilumkhuhlane. Inani lababanjwe lomkhuhlane lethu seyabanengi ngoba liqinise okumangalisayo nxa liqathaniswa lakumalanga asanda kwehlula. Lokhu kuza ngesikhathi sokutholakale umkhakha we-COVID-19 omutsha kwele South Africa obizwa ngokuthi Omicron, wona ocatshangelwa ukuthi umemetheka ngamandla ukwedlula eminye imikhakha ekhona. EZimbabwe akukazakali ukuthi ungaba usukhona na lumkhakha. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uthi uhulumende usadingisisa. Phakathi kwabantu abatholakale belomkhuhlane lo izolo abangu-73 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMaswingo. Kulowesilisa othi ulisotsha obikwa etshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi bamkhumula amazinyo kobulawayo izolo. Inkundla yeZim Live ithi isehlakalo lesi senzakalele phakathi kuka 10th lo 11th Avenue esitaladeni sika George Slundika. Lenkundla ithi umatshaywa uzame ukumisa omunye undoda obenze ingozi yemota ukuthi engasuki amapholisa engakafiki. Ithi obemiswa lo usuke watshayela abasekeli bezanu-PF ucingo basebetheleka bengasadlanga nkotshana. Befika lapho bahlasele owesilisa lo olisotsha bamjikela emoteni yezanu-PF. Kule video eveza ukuhlaselwa kwakhe kanye lemota yezanu-PF ebisetshenziswa le elenombolo ezithi AEN7705. Kubikwa kubotshwe abantu ababili phezu kwalesi sehlakalo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi bebengakabi lolwazi olwaneleyo ngalesi sehlakalo.
Parizino atshatazeshwa neBulawayo province sezvi zvaitika sezvo muri kuti ndokwazvaitikira. Hatisatava namashoko akakwana uye neumbo hwakakwana kuti chii chaitika ikoko. Asi nyaya dzakaita seidzidzi inyaya dzatinenge tichitarisira kuti dzinobatwa
Okwamanje asikaziswa ngabebulawayo province ukuthi kuyini okwenzakeleyo. Asikabi lolwazi olwaneleyo lobufakazi obugcweleyo bokuthi kuyini okwenzakeleyo. Kodwa esikukhangeleleyo kundaba ezinje ikuthi ziphathwe ngamapolisa ayiwo akhangelane lokugcinwa komthetho.
Phanguwa izo shoti nazukwanisa ukomendatisi wa kutijuye fondasini.
Umnumzana Tafazwa Mugwadi ngomqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZanu PF. Isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF umnumzana Mabutho Moyo ohlala koBulawayo uthi abaphatheke kulesi sehlakalo yizigebengu ezimele zibotshwe.
Hayi, Zimbabwe baba lilizwe elisebenza ngomthetho, amapolisa kumele enze umsebenzi wawo. Lo muntu okade bethatha omunye bemfake emoteni akuvunyelwe elizweni leZimbabwe okade kekwenza. Ukuze ehamba imoto yeZanu PF akusho ukuthi iZanu PF ekwenzileyo. Ngabantu abangelangqondo kumele bebotshwe, bejeziswe ngumthetho welizwe leZimbabwe. Ngizwile lapha ngiyabona ukuthi asebebotshiwe, yikho ukusebenza komthetho eZimbabwe khonokho.
Umnumzana Mabutho Moyo isiphathamandla sogatsha lwabatsha kuZanu PF. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDC Alliance koBulawayo umnumzana Sithan Chirodza.
Lokho esikubona kuvideo yikho okutshengisela ubuntu beZanu PF. Phela iZanu PF asiyithandabuzi, iZanu PF yiphathi esiyaziyo ukuthi ilodlakela, iphathi ezinika amandla kaSathane. Ngitsho lokho ngoba uhulumende kalawo mandla okalalo ilungele uhulumende lokuthi achaya bantu imithetho ndaba esihlala lapha ezweni kayichayi bantu. So abeZanu PF bazinika amandla kaSathane ukuthi ya yibo bodwa abanamandla okuchaya abantu. Njalo amapholisa akamelanga angenele lapha abaphambanisa khona, amapholisa akamelanga angenele encedisa lo ochayiweyo nxa kuyikuthi umuntu lo uchaya abantu beZanu PF. IZanu PF yiphathi yodlakela, abantu kumele babe wazi iphathi yombhuqazwe ebhuqa abantu besiNdebeleni letha ingxabano ngomhlobo, yiphathi ehamba ibulala amalunga ama opposition, yiphathi yokuthi sonke isikhathi kumele kube lomkhosi obangelwa ngabantu beZanu PF. So lokho okwenzakalayo wakusimangalisi, iZanu PF yiphathi vele ethanda ukuthumba abantu.
Kodwa iZanu PF ithi abenze lokhu izigebengu nje ezingelani lesimo sebandla kumbe ezingavezi okwenzakalayo okubandla leli.
Uyabona lokho okwenzakalayo, angithi yona iZanu PF ibisala isithi yona kayithumbi bantu zananzela kule story zabo Joana Mamombe labo Sisiya Jibiri labo Netai Maroba. Kule ndaba ezethu khonapha koBulawayo eyokuthi mina abantu ababegqoke into ama uniform esoja bangena bachaya iwindi ngesidindi sombhobho, bangena khonapha endlini yami besithi badinga mina. Kodwa uhulumende uyakwala khonokho. Amanye amalunga e-MDC Otakunda, Otinashe, Kambarami, Bonke, sebeke bathunjwa bachaya kakhulu. Ukhona umfana umcheyiwa, indaba le vele iyaziwa abantu abaningi. So ayisiyo into esimangalisayo, ngananzela indaba zabo itayitza mara. So khonokho ukuthi umuntu uyathunjwa umkhuba weZanu PF sikubonile thina ngesikhathi seGugraund uFraser Gibson esibanda bethunjwa phakathi esontweni. Umuntu ehambe esontweni ukuthi ayothandaza kuNkulunkulu bebuye bona abeZanu PF bemthathe bemthumbe. So ayisiyo into esimangalisayo, khonokho vele kuhle kutshengisele mhlophe ubuntu beZanu PF. Njalo kathesi akhona amahungahunga ukuthi bafuna ukuthi befake umthetho ukuthi thina singakhulumi ukuthi iZanu PF iphathe ithumba abantu. Baka bafuna ukuthi thina sikutsho ukuthi iZanu PF iphathe ilodlakela engenela abantu ezindlini belele, ithumba abantu, iphathe ehlukuluza uZulu. So lokho okwenzakeleyo kulo probuti lapha kobulawayo umsocha lo akusimangalisi kuzananzela ukuthi umuyi uJoseph Msika lo dabengo phela bakhona emhlanweni yeZANU PF politiphulo bathi abafuni udlakela kobulawayo kwaba lo dlakela khona phe ekobulawayo eMagnet House kwaba lo umpolisa osebenza nsito kuthiwa nginocent bayo owahlukuluza wachaya abafana beZANU PF yena lo bagcina bemsusa khona phe kobulawayo bemhambise eManyikaland so vele iparty le iparty elodlakela
Umnumzana Sithanchirotsa isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi Inhlanganiso yephathisa abaswelayo ngokudla eWorld Food Program ithi yamukele imali eyisigidi zamadola eMelika ezedlula ezinhlanu i-5.7 million dollars eyokuquba lomsebenzi emaphandleni lasemadolobheni. Imali le ivele kugatsha lweMelika olweUnited States Agency for International Development i-USAID lona osoluphathise ngezigidi zamadola ezedlula amajumi amahlanu lanhlanu i-45 million dollars lonyaka. Isiphathamandla se-USAID eZimbabwe umnumzana Zeb Simpson utshele intatheli zindaba izolo ukuthi elemelika lizimisele ukuqhubeka lincedisa abalambayo. Isiphathamandla se-WFP unkosikazi Francesca Adelman yena uthe imali le izosetshenziswa kunhlelo ezitshiyeneyo ezigoqela ezokulima. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umfundisi Angliston Spanda olwela amalungelo kaZulu.
Into ephiweyo awuyisoli ngoba ngesilungu kuthiwa ibeggar is not a chooser. So kuyabongeka khonokho okwenziwe United Nations labo USAID. Kodwa-ke it is a drop in the ocean. Thina njengabantu abafisa abalwela amalungelo loluntu njalo sikhangele ngendaba ze-development. Abanye bethu sikholelwa ukuthi inhlanganiso njengabo-WFP kumele zenze okuningi more than just ukunika abantu i-aid. Minengi iminyaka kulethwa ukudla kade kwakulokhu kuholiswa abantu kudla kodwa indlala yabantwini kayisoze yaphela iqedwe ikuholisa abantu kudla. Indlala izaphela kumbe izaphunguleka nxa abantu bezafundiswa ukuthi bazisebenzele balimi. Ngizwe kuthiwa bathe eyizaba-ke yokuthi abantu bazilimele kuyinto enhlela kakhulu leyo yokuthi abantu basebenze ngezandla zabo. Futhi esingakuthandiyo kakhulu yokuthi abantu bagcine besenziwe amavila lokho sekuthi i-donor dependency ukuthi abantu sebehlala bengasasebenzi lanxa ezulinile njengalo nyaka njengoba kuthiwa bezomkhathi besitiliza kuna abantu bahlale belindele ukuthi bazaholiswa i-WFP bazaholiswa zinhlanganiso ezizimele zodwa khona lokho yikho kwenza i-Afrika ingaqhubekeli phambili. Kodwa-ke nxa uncedo lolu lungabuya lube bengolugqugquzela abantu ukuthi basebenze balime ukuze babe lokudla i-sustainability kungayenza ukuthi kusiya phambili uthi udubo lokudla e-Afrika lube ngcono.
Kambe ukudla lokhu kuyafika yini ebantwini abakudingayo kumbe lakho kungaphelela emoyeni nje?
Khonapho kusuka kube lohlupho lokuthi ama-structures akhona yini on the ground. Asifuni futhi yikho kugcina kusiba lokudla okugcina sokuphiwa abazama abebandla lithize abanye bencitshwa kumbe ukudla kwakukhona kugcina sokusetshenziswa ngabanye amabazo abezepolitiki ukukhankasa njengoba 2023 esiza sokuza kuba lokhetho. So silokho sabela-ke khonokho ukuthi lokho kudla kumele kube lama-structures aclear akulaba aziwayo futhi ukuthi ukudla abantu bakhona abazathola lokhu kudla ngobani njalo ngasizathu bani yindaba esigabeni esinje kuhola ubani kungaholi ubani kumele kube izinto ez ziba kona zile tree. Kwa nga ungela ma structures anjalo la ma systems anjalo azayenza kumele transparency accountability. Siyesabe ili ukuthi ukudla lokhu ngathola sokusetshenziswa ngendlela ezingayisizo kumbe kugcine kungafikanga kulabo akumele bakuthole.
Umnumzana Anglestone Spanda ulwela amalungelo kaZulu. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu kulandela ukubhubha komqondisi wogatsha lweZimbabwe Investment and Development Authority umnumzana Douglas Munasi. Umunasi uthe wafela endlini yakhe eHarare izolo. Amapolisa athi asadingisisa imbangela yalomlilo. Umnangagwa uchaze umnathi njengomuntu obebukhali emqondweni engusomabhizimusi olohlonsi njalo uthe ube ngumlimi wezinga laphezulu. Uthi umnathi ubesebenza nzima emizameni yokuhuga abatshali bezimali ukuthi baze eZimbabwe. Seli ubonile na ukusemaphephandabeni. Inews Day ithi iZimbabwe Anti-Corruption Commission isivule uphenyo phezu kokuthengiswa kwempahla kamuyi umnumzana Perez Shiri ngaphandle komthetho. Ikroniko ithi ukubhalwa kwemihloliso yabo Grade 7 kuqale kuhle izolo kungelangxaki. Izim Life ibika ukuba imuli kamnumzana Douglas Munathi yena otshele endlini izolo ithi umnathi ubeke wamukela imbiko yokumethusela phezu kogwalo lwabantu abalamapulazi amaningi aluthumele umongameli Emmerson Mnangagwa. Soku isikhathi sembiko yenu.
Owawuzala mina nguTimothy Mhlanga oweHarrisburg esigabeni seSinokani. Ngibulisa bonke abasakazi beStudio 7. Ngizobulisa bonke labalalela iStudio 7 kulizwe lonke jikelele. Ngiyabonga kakhulu njalo ngiyakhuthaza kakhulu ibanda leZaphu ngendlela elikhuthaza ngayo elihamba lifundisa ngayo abantu ukuthi lona lizazimisela njani ekukhetheni lolu landelayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuhamba behighlight abantu ngoba bahamba kusigaba zonke lezi eziphande ebengacabangela ukuthi bangafika kizo. So ngicela futhi nama youth kakhulu ba register ngoba khangane esabelweni sakithi ngapha abantwana abaningi bathi khona ku register lokuthi na asingeke sikukwanise kodwa sibakhuthaza ukuthi ba register ukwenzela ukuthi bavote kusasa babone ilungelo labo langokusasa. Siyabonga.
Njani basakazi beStudio 7 kanye nabalili bonke sakazi igama uGodfrey okhumalo mzila ejutho elifana sakazi udaba engile ludaba lweZanu-PF. iZanu-PF ayikho eZimbabwe ngokuzophatha ilizwe ilapho ngokuzohlumezela amalungelo abantu nani nokuchathela amacala ebhekene nawo. Bengicela ukuthi ibandla leZanu-PF liphume ebusweni kungene enyibandla elizophatha kahle amalungelo oluntu singakhethi ukuthi liphi but sicela abantu besindebeleni bephathe ngendlela abesikhalangeni bephathe ngendlela abesilonkeni abesivendeni bephathe ngendlela fanelizing bafuye ngolungelo nomunye nomuntu esebenze lapho ophuma khona lapho ozelwa khona mayeza kwelinye eza kwenye indawo eze enawaphepha avumela umthebe lapho ube kahle kube njalo sisebenzisane kahle ne-ID nomuntu i-ID yakhe isebenze lapho ozelwa khona sisebenze kanjalo emathebeleni nomasebenzi emathebeleni yonke lezi bazo zingasebenza kuphi nakuphi but singabi i-majority kube abantu beshiyone abasebenza ema-ofisini police station isibhedlela kungabi i-majority eshiyone lapho kwi-RR akuya kuphi namasiko nakuphi kuphi kube bababili abathathu nothi bedlule abantu abazela kule ndawo leyo yinto esingayivumeliyo silibandla le-MRP silibandla labantu beseZimbabwe. Sicela sihlonitshe singabantu besindebeleni sihlonitshe singabantu besikhalangeni sihlonitshe singabantu esibendeni esitonkeni isihlonitshe. Ngiyabonga sazwami ngikhuluma ngenhliziyo yobuhlungu iZanu-PF isiphethe ngisenzokungcele plazi South Africa esikhona siphethe ngisenzokungcele asisazi ukuthi thinaze sibhilinga kuphi ezweni labukhulu wethu ezweni esizalwa khona.
Sibusa sambona nibasakazi abathandekayo bayabethi ngesikhuza sinithanda nyani nyani sinithanda kakhulu ngokusisakazela iindaba ezithinta thina eziningi zithinta thina impela ekhaya ziyasithinta kakhulu ngibuye futhi mina ngangithi mina ngiphambili nge-MRP ngumthwakazi ngokumthwakazi ufunwa yini wena ma usasa ungumthwakazi uphuma komthwakazi angithi kuphuma emandebeleni usesenaleyayo kukholela ukuthi amashona azathanda wena ngeke akuvotele man ungavotela maybe 1, 2, 3 maybe liyabe lilobu-relative nyana but nje angeke labana abantu bakuvotele labana I know those guys ngeke bakuvotele so laphana vese ngibuya kuzaphu lesikhona le mina vela ngagcini iviwe izanu izanu seyabuya yayiphalaza futhi asikwazi maybe banye banolwazi ngakho ukuthi iyaphalazwa kumbe yakuhamba njani asikwazi kumbe ithunywe yizanu ukuthi izobhayizisa kumbe ithunywe izanu ukuthi izothola amavoti ngapha emandebeleni asikwazi bese ngibuya futhi ngithi mina kathi yilifa yini lelo ukuthi akona kuze kuthiwe kona izaphu sithathwa uyo usibangilizwe kale yilifa yini mangelifa abasebenzi ngokulifa phela bengasebenzi ngokuphathi bengadli ngegama lephathi nandiviva ngumphakathi
ngibingelele kustudio 7 nabalaleli wonke okhulumayo ngu-Christopher Nyati emangwe Plumtree phansi la okuhlangana khona uchurch nosimuko kwentali engaphansi kwesikabhango induna isigaba hhayi ngiyabulisa kakhulu abakonyati bonke abakithi engizalwa khona ngibuye ngijampele phesheya komfula kotabona ematobo ngibulise bonke abakomoyo ngisithi philani bantu bakithi ngigqugquzela njalo abantu bakithi ukuthi hhayi izaphu seyikhona izaphu seyifikile asambeni ngobuningi mhlaka 18 siye konyongola siyobonisa umhlaba ukuthi babe sithi bayibulele kodwa-ke ngoba inkomo washo ukuthi izaphu ifana le-poison oyiginyileyo uginye islow poison naye isivukile bayakhala ngapha left right kukhala omakhelwane kukhala bonke yonke imihlobo iyakhala ikhaliswa yizaphu ngoba iyi-poison phela okudinga ukuthi bazame ukugijima besebenzisise ukuthi umbeleyo poison izaphuma kodwa-ke hhayi iphoyizeni ezaphu kayiphumi iyakudla kancane kancane asingeneni-ke bantu bakithi sicela usapoti kini ngoba thina sithi amandla kawehle ayezabelweni kubobani ebantinini nikhathesi engichaza ukuthi sicela amandla mpela abantu bakithi kuwonke i-mapsout yonke siyacela isapoti bantu bakithi ngokwami ukufisa bengifuna sibe lama-MPs namakhansela nama-senators ezigabeni zakithi siyekele okamakhelwane ngelilanga i-TPIBF ungamkhonzi unkulunkulu ongamaziyo manje namhla sithola abantu bakithi bekhonze unkulunkulu bakwezinye izizwe God bless you love you all
abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe umsakazo we-Voice of America uthi inkantolo yaphezulu kweleBotswana yale ukwamukela isicelo sikahulumende esokuthi yesule isinqumo esethulwe ngumthethwana laba waphansi ngo-2019 esathi ukubandlululwa kwesitabane kungaphandle komthetho umsakazo omunye uthi uZulu wakweleBurkina Faso utshengisele esitaladeni izolo efuna umongameli Roch Kabore achiye umsebenzi ngoba esehluleka ukuqeda ukuhlaselwa kwabantu ngabahlamuki besimoslem abedlulise amalawulo singene kudaba lwemelika Umongameli Joe Biden usekhuthaze abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukuthi bahlatshwe ukuze bazivikele kulandela ukuqhamuka komkhakha walumkhuhlane omutsha owe-Omicron. UBiden uthe lanxa kulungile ukuthi abantu baphatheke kabi ngalumkhakha akumelanga bethuke. Ukhuthaze asebehlatshwe amajekiseni womabili abaleminyaka esukela kwelithumi lasishiyangalombili ukuthi bahlatshwe ijekiseni yesithathu i-booster shot ukuze baqinise amasotsha omzimba enelise ukumelana legciwane leli elitsha. Wengeze wathi lanxa umkhakha we-Omicron ungaze uhlasele ngamandla, uhulumende wakhe kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale esikhathini esedluleyo. Uthe ukuze kwehliswe umthelela walomkhuhlane, abantu kumele baqine ngokuhlatshwa. IMelika isivimbe izethekeli esivela emazweni afana leZimbabwe, iBotswana, Namibia, South Africa, Mozambique, Malawi, Lesotho leEswatini kulandela ukutholakala komkhakha lo omutsha kwele South Africa. Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ye, hayi sesibona umkhakha lo we-Omicron ngawuthiwa abakakwazi ukuthi vele uza affecta abantu njani, kumbe ukuthi abantu mabe le-Omicron bagula kanjani ngoba usasemutsha. Sibona ama-countries Southern Africa sebebafake ku-ban, travel ban ezokungena in the UK ele EU le America. Mina ngithi uyabona into eqakathekileyo izukuthi umuntu lo muntu kuyahlupha ukuthi ube kwazi ukuthi abantu babe befunani or babelieve ngani. Into ekade sibona in the first vaccination call kaba uBiden last year, sabona ukuthi abanye ama religious leaders, lamanye ama political activists, labantu abaningi nje bebefaka umkhakha lowo legciwane le COVID as a sign ukuthi abantu abayesiKristu bebelieve ukuthi hayi abantu sebezahlatshwa ijekiseni ezakufaka u 666, but sibona ukuthi hayi kwakungamanga lokho. Kuqakathekile ukuthi abantu bavaccinatewe ngoba umkhakha lowo asikwazi ukuthi uzahamba kanjani and ume kanjani okukathesi ngoba amanamba akhona asesemancenci.
Umongameli Biden uthi ilanxa ungaze uhlasele umkhakha omutsha lo, ilizwe kalisoze livalwe, akusoze kube lama-lockdown esiwabone esikhathini esedluleyo. Ubona kusiba njalo yini? Lanxa mpela ungaze usabalale lumkhakha kufane la nyakenye.
It depends ngoba iAmerica i-first shot yomuntu wonke i-population is at 74.1% vaccinated with the first shot. The second shot abantu ababethathe i-Pfizer le Moderna ngoba ayengama two shots ikho ngathiwa kwakulama numbers amancinci, but hayi ngiyabona abantu kathesi siyabona kathesi ngoba i-season yangikhona nge-flu shots, sizabona ukuthi abantu abaningi kumbeni bazavaccinate kumbeni bazavuma ukuhlatshwa wona lawa amajekiseni ukuthi avimbezele i-Omicron lay le general COVID esasilayo last year. So angiboni okwakathesi usiba lama lockdown ngoba i-NIH i-National Health of Institute hanjiswa ngobaba uFauci ngathiwa they have the models okuvaccinate abantu to avoid mass lockdown.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. ezibhethe ngebe zihamba phambili. Inani lababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngesilinganiso esikhulu isolo laya ku-235. Kulo isilisa otshaywe ngabasekeli bezanu-PF kakubi isolo kobulawayo bamkhumula amazinyo. I-World Food Program ithi yamukele imali engange $5.7 million yokuphathisa abalambayo ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamili nkomo.